Ucwele ibutho le National Guard phandle kwedala le Congress emahofisini amaningi kahulumende endaweni eziqakathekileyo njalo kufaka ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo seCapitol esahlaselwa mhlaka 6 Zibandlela ngabalandeli bakaTrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho babesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le House of Representatives laweSenate, ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli uTrump olokhu esithi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo iWhite House, iNational Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakaTrump abakungafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho kwenza engani sokulempi yomvukela kwelemelika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani eCongress. Umnumzana uCain Ndlovu olandela ezombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala emelika.
Besisithi singahlukuluzwa e-Afrika sibe lalapha esireporta khona. Angikwazi ukuthi lokhu kuzacitshwa njani, ngoba namhlanje abantu ama-leaders e-Afrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy e-America kuthi ukuthi o-Britain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo e-Afrika, but i-America ingenile ngoncedo langokuncedisa i-correcta ama-leaders kubo Somalia lakunye amazwe lapha kade kuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo. Sike saba la i-America khona ngale. Kusobala-ke ukuthi amazwe e-Afrika sezazenzela intando yawo, ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu base-America bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangele okwethu okwena likuboni na.
Osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi le-Afrika.
Sibonga khonoko ukuthi sekuvelile ukuthi Melika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina e-Afrika, ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe sinenkinga zethu. Yothi cela ke iMelika ithi iconcentrate kweza kweyayo inkinga ihlukane namazwe amanye, nathi sibone kwethu singabantu bamnyama singcono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Juma owebandla le-ZANU-PF uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi, yikho kwenzibana ilizwe lisukume lime bese kusiba lempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo nge-America, ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impethela yikutona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina seyangekile, i-democracy iza prevaila.
Loba kulokuxokozela eMelika, uBiden ukhangelelwe ukuba uzacotshwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala le-Congress ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye lesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa ngu-Justice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa e-White House lapho uTrump akhangelelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe e-Florida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.